Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 24 kumfumfu 2020 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje valichumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo njalo abafunyanwe sebesindile bangamachumi phose amathathu.
Izinto zonke lezo kuthiwa iZNPF yazenza izinto ezisemgcikeni azidingi maphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa ukuthi iziveze.
Abasakhulayo beZANU-PF basola abomsakazo weStudio 7 laba maphephandaba azimeleyo besithi yibo ababangela ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ebandla labo zingasuswa.
Ama-sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi-targeted sanctions.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende udlalisa isikhathi lemali ngomkhankaso welanga lokusola isijeziso zenotho kusasa ele anti-sanctions day. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvotile namuhla kukhetho lukamongameli lapho ancintisana khona lomela ibandla eliphikisayo elamademokrasi umnumzana Joe Biden. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalichumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo labangamachumi amabili lasishiyagalolunye abafunyanwe sebepholile. Asebefile balokhu bengamakhulu amabili alamachumi amathathu lasithupha 236. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selikhwelela yaku 8257 kuthi inani lasebephephile lona selifike ku 7771. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili alamachumi amahlanu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula izigidi ezingamachumi amane 42,299,535 njalo wabulala abedlula isigidi esisodwa 1,145,739. Ngokutsho kwe Johns Hopkins University. Abasakhulayo beZANU-PF namuhla basole umsakazo weStudio 7 leminye efana leBBC leCNN kanye lamaphephandaba azimeleyo besithi yibo abenza izijeziso zenotho zingasuswa ngoba bebika indaba zamanga ngokwenzakala eZimbabwe ezingcolisa uhulumende. Abasakhulayo laba baveze insolo yabo kumbuthano abawenzele ehoteleni leRainbow obulawayo namuhla emini phambilini kosuku lwakusasa olwe anti-sanctions day. Lolu suku lwahlelwa ngumanyano weSadaki ukuthi kube lilanga lapho amazwe akumanyano lo abambana khona leZimbabwe esola izijeziso ezetheswa amalunga eZANU-PF yiMelika lomanyano weEuropean Union. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele umbuthano lo ukuthi umsakazo weStudio 7 leminye yethula indaba zamanga phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu ngoba ingafuni izijeziso zesulwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umhleli wephephandaba elizimeleyo eleStandard umnumzana Kolwane Nyathi.
Lokho uchiwo ngabantu bezanu asonto entsha. Siyazi ukuthi uhulumende wezanu PF vele ubudlelwana buka uhulumende lebandlela busayo lamaphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa akukaze kube kuhle. Izanu PF libandla elingafuni ukucriticizewa ngama journalist bona ba prefer ukuthi amaphepha ndaba lemsakazo bekhiphe amazwi angavezi lokho kuba bakwenzayo. Siyazi ukuthi izinto zonke lezo ukuthiwa izanu PF yazenza izinto ezisemgcikeni azidingi maphepha ndaba kumbe imsakazo ezimele yodwa ukuthi iziveze. Ama abductions lokubotshwa kwabantu izinto ezenzakala abantu bebukhanyele okwenziwa yimedia ukuthi babhala kumbe basakaza into ezenzakalayo elizweni akho ukuthi into ezisemakhanda abo kumbe abazicabangela zona. Izanu ayisho zivume lapho ephambanisa khona ngoba vele ayikazivume. Siyakwazi ukuthi waba lokubulawa kwabantu ngeva ukutholakala kukazibuse i-ground kuze kube namhlanje akula muntu ovumayo ukuthi izinto lezo zenzakala. Singaza sikhangelele ukuthi izanu izavuma ukuthi lapho ephambanisa khona ukuthi iphambanisile. Akumangalisi lokho okukhulunywa ngabantu sakhulayo bezanu PF ngi-strategy abahlala besisebenzisa.
Alubana izijeziso lezi Nyathi zithe zasuswa njengokukhuthaza kwezanu ubona ibusa kuhle yini ilungisisa umnotho indaba zamalungelo zilungisiswa lakho konke okuhluphayo kuhamba kuhle.
Ukukhitshwa kwezijeziso lokhu ambona ukuthi ungatshintsha lutho ngendlela i-economy manager ngayo kumbe izanu PF ebusa ngayo ngoba into abayijayeleyo laba akula nto etshintshileyo ngendlela ababusa ngayo kusukela ku-1980. Lokhu ukuthi bethi beblame ama-sanctions or izijeziso lezo ukuthi bathi izwe zenza into zingahambi i-excuse nje abayinikayo i-excuse yokuthi bezama ukuncinda abanye ngamacala abo besithi ama-sanctions lawo enza bengabusiwe umbe berani economy endlela ekhangelelwe ngayo. Siyakhumbula ukuthi uNangagwa wathengena uba umongameli ngo-2007 watsho ukuthi abantu bengachitha isikhathi bekhuluma ngama-sanctions ngoba siwaza khulisa inotho kumbe azayezwa ilizwe lethu libe ngcono. Engaze ehambe ama-sanctions la ngibone lutho olutshintshayo ngoba izanu vele indlela ebusa ngayo indlela ebuse ngayo from 1980.
Umnumzana Kolwane Nyathi ngomhleli wephephandaba elizimeleyo ele The Standard. Kusenjalo isigodlo someli wele China eZimbabwe sethule umbiko namuhla sisithi izijeziso lezi zivulala uzulu weZimbabwe ngakho kumele zesulwe. Kodwa isigodlo someli weMelika laso sethule owaso umbiko sisithi izijeziso lezi ziqondiswe kumalunga ezanu PF aphatheke kundaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu imisebenzi yenkohlakalo lokunye okuphathelane lombuso omubi njalo kaziphazamisi abantu makhaza. La ngamazwi agcizelelwe njalo isigodlo somanyano we-European Union. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ukhangelelwe ukwethula umbiko wokusola isijeziso lezi kusasa. Lanxa abezanu PF besithi izijeziso lezi kumele zesulwe ngoba zibulala umnotho njalo zilimaza uZulu makhaza, abebandla le-MDC Alliance njenge-European Union leMelika bathi umnotho ubulawa yimisebenzi yenkohlakalo lombuso kamongameli Mnangagwa omubi. Kubika ubathabile Masuku.
Izijeziso lezi zetheswa iziphathamandla zezanu PF lamakampani alobudlelwano lalelibandla i-EU lelemelika kuminyaka engamachumi phose amabili edluleyo emizameni yokuphoqa uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo kaZulu njalo amise ubudlwangudlwangu obabusenzakala emaplazini yesikhathi abalimi abamhlophe behluthulelwa umhlabathi. Lanxa i-European Union leMelika ziqina ngokuthi izijeziso lezi ziphazamisa amalunga ezanu PF eziqondiswe kuwo kuphela, uhulumende uthi yizo ezibulala umnotho. Ilunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi uZulu makhaza nguye odla luhlubhu ngenxa yalezi zijeziso. ngokunjalo uthi kumele zesulwe.
Kuthiwa targeted sanctions, akulama targeted sanctions la. Abantu beZimbabwe yibo abasafa, abathwele nzima, abantu abangalaluti yibo abasafayo. Bakithi ubona sephephela kubo South Africa, abanye baleka besiya petshiya khona le, besiba izigqili zamakhiwa, nala asincindezelayo sethulile ama sanctions. Ngenxa yokuthi umumo wethu lowo, amakhiwa la alwa lathi ngendaba yomumo womhlabathi.
Amazwi kaGawule agcizelelwe ngumnumzana Joseph Chuma olilunga lezano PF Central Committee.
Ama sanction lawa alimaza wena lami phansi ngapha ngenxa yokuthi amankampani amaningi lamanye angelani lalabo ababusayo alawo athwala nzima ukubana asebenze. Ama sanction lawa alimaza kakhulu njalo alimaza umkhono wethu. Ezingaja ezikhona kunapha ama organizations lamanye amazwe especially ngapha kuSadak asezimisele ukubana ame leZimbabwe esala into le yama-sanction esithi kona ngabe ayasuswa.
Inhlanganiso emela osomabhizimusi eyeZimbabwe National Chamber of Commerce ithi iyawusekela lo mkhankaso. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Godwin Muoni utshele iphephandaba leHerald ukuthi izijeziso lezi zibulala amabhizimusi ngoba engavunyelwa ukweboleka imali emabhanga aphandle kwelizwe. Kodwa abebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance bathi umnotho weZimbabwe udilizwa yiZANU-PF ngemisebenzi yenkohlakalo lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukubusa kuhle. Ngokunjalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi umanyano weSADC udlalisa isikhathi ngokuqoqa umkhankaso lo wokusola izijeziso kusasa.
Kuyadida ingqondo ngoba iSADC yona efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba. Namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama sanctions. Ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa i-targeted sanctions.
Umafa uthi nxa uhulumende kaMnangagwa efuna izijeziso zesulwe kumele elandele inkuthazo yeMelika le-European Union eyokuthi ahloniphe amalungelo njalo etshiyane lemisebenzi yenkohlakalo.
Ngathi umthetho wezidera ufuna ukuthi iZANU-PF ilondoloze amalungelo ayinqaba ngama-human rights and the constitutional rights. Ngaphandle kwalokho mahlabezulu ngaze kuwine uTrump kuwine lowo uJobin umthetho lowo uyabo lokhu khona.
Ngonkwenkwezi lonyaka elemelika likhuphe ibhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe lele-Agricultural Development Bank of Zimbabwe kuluhlu lwalo lwezijeziso. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uthi izijeziso eziseleyo zizasuswa zonke nxa uhulumende weZimbabwe engahlonipha amalungelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Kesiye emaphandleni ngodaba lwezijeziso lolu. Izakhamizi seziveze imbono etshiyeneyo ezinengi zisithi kaziboni ukuthi izijeziso ezafakelwa amalunga eZANU-PF ziphazamisa njani uZulu Makhaza. Kubika uAlbert Ncube.
Iningi lithi kalikholwa ukuthi izijeziso lezi yizo ezidala inhlupho ezibhekane loZulu, ngakho zithi urhulumente ukhuluma ize lapho zisithi zibhidliza umnotho. Umnumzana Guda kwashe Zulu enatisi eMatobo North uthi ukutshengisela ezitaladeni akusoze kusize ngalutho.
I-anti-sanction day leyi akusamelanga vele siyenze noma sithengisele because awuzange kube nempumela kusukela ngonyaka ophelileyo lapho iSADC eyangenela khona ifuna ukutshengisela ukuthi sincedise iZimbabwe ngoba sokule new dispensation ukuthi iqalele epejini elitsha.
Amazwi kaZulu agcizelelwe yisakhamuzi esanetiseni eMatobo umnumzana Greg Dompiri yena othi urhulumente kumele azinuke amakhwapha ngodaba lwezijeziso lezi hathi ukudlalisa isikhathi etshengisela.
njengelizwe kufuze siqale thina sizilungisise lapho esilamaphutha ethu sibe kwazi ukuhlonipha amalungelo abantu sibe le free and fair election diphede i-corruption ngoba as long lezi zinto zingaqedwanga I think it's waste of time ukuthi sitshone sikhuluma nge-anti-sanction day ama-sanctions lawa siyazikhozela thina
umnumzana lamoncobo esekhamuzi kwat 4 ematoba south uthi izijeziso ezihlukuluza uzulu yilezo athi zethulwa libandla elibusayo elezanu pf
ama-sanctions la akhona asiphambanisayo thina ngama-sanctions esiwafakela izanu ama-sanctions esiwafakela izanu pf uyiwesithi kawaphele ngoba sithwele nzima siyagula asilanto ezisilaphayo ezikolweni abantwana amatitsha kaholi ezibhedlela kulamithi amane sikaholi yiwo ama-sanctions esithi kawaphume yiwo ama-sanctions esingawamatshela hhayi ama-individuals lawa wabo lawa kawasebenzi
kusenjalo abazali sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathe udaba lweholo lwababalisi njengodaba lomqoka njalo luphuthumayo ukuze babuyele ezikolo abantwana bafunde loba nje izikolo zivule ekupheleni kwenyanga edlulileyo akukafundwa ngoba ababalisi bephakathi kokukhalela umsebenzi bekhala ngeholo labo eliphansi unkosikazi sikhangele moyo owesilalatshane insiza ngomunye wabazali labakhathazekileyo ngekusasa labantu babo
ngoba wonke umuntu uvela kutitsha uvela kutitsha ngazibe ngudokoteli uvela kutitsha waye amatitsha lingawaqakathekisi qakathekisana amatitsha
unobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association umnumzana Tabson Nganono Spanda uthi sebehambise isikhalazo sabo seholo ngomongameli Emmerson Mnangagwa
simbhalele samazisa inhlupho zethu samazisa lesikufisayo sikhangeleleke impendulo ezavela kumongameli simazisile ke umongameli welizwe ukuthi kunjenje kasikho emsebenzini ngenxa yokwehluleka kuba semsebenzini ngoba imali esiyiholayo ayisiyenelisi ukuthi sifikise emsebenzini
Ezethula umbiko wakho e-State of the Nation Address ngolwesine umongameli Mnangagwa uthembise ababalisi lezinye izisebenzi kahulumende uthi uhulumende uza kuyenza okusemandleni akhe ukuze athuthukise impilo yabo ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
Siyabonga Albert. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvotile namuhla kukhetho lukamongameli lapho ancitisana khona lomela ibandla eliphikisayo elamademokrasi umnumzana Joe Biden. UTrump olilunga lama Republicans uvotele edolobheni lePalm Beach eFlorida lapho athuthele khona nyakenye esuka eNew York. UTrump utshele intatheli izindaba ukuthi uzivotele njalo uthe uzaqhuba imihlangano emithathu yokudinga usekelo namuhla. Ukhetho luza kwenziwa mhlaka 3 ngenyanga ezayo okutsho ukuthi solusalelwe izinsuku eziyisishiyagalolunye kuphela. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga namhla sixoxa lo nkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe sicubungula umsebenzi owenziwa inhlanganiso yakhe emaphandleni ukufundisa abesifazana ngendlela ezehlukeneyo ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Sibanika ama pamphlets sihambe futhi sisithi ezikotho lapha abanatha khona manje nema bus stop sibophela amaphepha amabhakani ukuthi sibafundisa ngawo umkhuhlane wamanzi uthi uvele uyini abantu bangawenqabela njani ukuthi bangabi nawo sasuka lapho kuthe sekubuya khonkhana social distance besibafundisa lanxa ezimfeni sibafundisa ngakho ukuthi kumele banande i-social distance saya futhi salandela ngokubafundisa ngokugeza izandla sangena kubo scoop gear hang up campaign sisithi imizwe ngemizwe sabona ukuthi kule scoop gear egedini so sakwenza sibili kwaphumelela uthetha kungena lenkuthazo yama-mask sazinika ukuthi omama sebeya kuthi i-mask ngizayithenga ngani ngizayithatha ngaphi baziyicuce bayethenga sithi mama watsha ilembo elingana usalifuni saphuma le pattern sathunga ngezandla sadinga amarekeni senza ama masked okokuthi wenza isayizi yomntanakho ekababa nomakhelwane umenzele
kodwa libona beqhubeka bekwenza yini njalo lezigubhu lezi lokho ezikhona
izigubhu lokho zikhona sibili iye ngiyazibona sibili izigubhu lokho zikhona ziyasetshenziswa ezimfeni usubona omama begijima nxa imfa isehla nxa isigubhu giya sisinye ubona intuba zonke sebelengisa izigubhu giya kumbe esinye laphana ukuthi othutha ngale i-direction ageze kumbe babuthene benza imisebenzi yonale eyama-communities uzathi xa sekule sigubhu giya khonapho sebesifakile kodwa imask yiyo engikhathazayo omama bangani sebe-relaxa khathesi uyafica kuwukuthi nxa bengomakhelwane bebodwa abengayifakanga azayikhumbule nxa sekuthiwa uyagada ibhasi lakho sesebhasini bangalungelelana bacede bajayelane umbone seyehlisile imask kodwa lokhu sisakhuthaza ngazi ukuthi sizakwanelisa nini kodwa siyakhuthaza omama awathi ngeklasi babona ukuthi bayafaka izigubhu giya phambi kwamaklasi abantu ababo nemagedini kwenze ukuthi abantwana bageze izandla
like laphosa yini ilihlo ezikolo lokuthi abantwana bavikelekile yini ku-COVID-19
basavele bebalutshwana abantwana futhi kuvule abantwana engingathi bangani bale ngonjana sitho grade 7 sebeqalisikwa responsible nabo form 4 kodwa-ke siyesaba nxa sekuzavula abaningi sibona ngane ngxenye nababalisa usezibaneshini ukubabamba kodwa kwakhathese hhayi akhona ama-temperature bayathathwa bayakhuthazwa amatisha lawo alokhu esayesaba but izikolo zemakhaya eziningi azilamani especially thina lapho esikhona kuyogwanda north izikolo azila eziningi azilamani so xa abantwana sebezile bonke
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Ngiwane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siqhibe ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba.
Lingalithona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube owabaleka eZimbabwe ebalekela ezombusazwe
Ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana.
Ngiyamukeleka lami ehlolweni labalaleli abacolekileyo.
Umbuzo wami wakuqala njengomuntu oke wangani uyalandelwa khona ngapho eSouth Africa khona ngapho belokhu besakudinga yini?
Loke isimo sifanana njengoba ilizizwela kuhulumende lebusayo ikakhulu umkhokheli ukuthi ngumuntu vele obusa ngodlame njalo uyalwisa wonke umuntu ozama ungani uyamisana lamalungelo oluntu njalo lamamanga phela ngokuthi ngingabi khona ekhaya phela kathi umzabalazo akusekho ukuthi njengowe liberation struggle lapho kwaliwa khona egangeni kule social media lami ngihlala ngiphosa nje ngoba into evele ibhedi siyale angeke ngayiwa inkona sokunje ukuthi vele lokhe vele umkhondo uyukuthi lami ngomunye ezonke ngomunye lokho engingomunye wabantu abakuthathwa nje ukuthi government bakhuluma kube ngayo lokho vele ngingaphephanga.
Ubona bakhona yini abanye abafana lawe abakusimo esifanayo ababaleka ekhaya kodwa bengani belokhu belandelwa khona ngapha?
Abantu baningi kakhulu abalandelwayo. Ungabona ukuthi nxa ungacacisisa ukuthi abanye bakhona ekubuyeni kwabo becrossa e-Bay Bridge besiza ngapha balimukiswa ngamasotsha ukuthi ayilinanzele ingahambeli ngale kule ferret team okutshengisa ukuthi vele laba bantu bayalwa nxa yona i-ferret team sisukile siseboda sidinga abantu eboda kwehlula ukuthi ivele isikhona la khona lapha nxa ukuthi umbuso South Africa kumbuso eBotswana iyabe kulandele leyo ferry team ngoba isikhuluma kunje i-ferry team yekhanye esiseboda ekhanye lanto abakhosa bebaleka nxa ubulawa bathathwa nje ukuthi ngabantu abakhuluma kumehulumende baningi kakhulu abantu abacatshileyo but ngezake watsho ukuthi umuzibani baningi abantu abacatshile ngendaba zena lezi ngoba phela into ekhulunywa ngumuntu omuntu okhuluma ku-social media ku-Facebook omunye ekhuluma ku-WhatsApp but nxa kudingwa lidinga ukufana nayo ihulumende kamnangakho baningi esibili khona abacatshileyo emazweni aseduzane leZimbabwe.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi ubona njani umumo osekhaya?
Umumo osekhaya kawumanga kuhle ngokomnotho lankho nje konke kwenzakalayo siyabona lezi zenzakalayo amasotsha edubula abantu kusenzakala lokhu lalokhu so okunje ukuthi thina njengabalweli bamalungelo abantu siye sifisa ukuthi nga abantu babambana kube yikuthi okungayisikufa yikuyini bakhangelane la sinesi isilo esi government kamnangakwa ngoba vele akula umuntu ozasilungisela bakhulumile abama media kwakhuluma besisekela balale sothecosolo inxa ukuthi vele into yeZimbabwe fuzi ilungiswe yithe abantu naveZimbabwe ngilesifisa ukuthi labona la bakhona ama civil servants ama soldier ngakubona but ngombono wami sokuseduzane nje ukuthi even labona laba acabanga ukuthi ba protector abangama soldier bazamhlamukela kungekho khathana ngoba isimo sifuqa wonke umuntu isimo somnotho indlala but yehlisa ubhinya entabeni la ama soldier azakwehla entabeni athi ayilokho osokwenza mongamela isiko as long singabambana njengabantu singawina lokho.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyalithanda lonke bantu bakithi and ngizilusizi ngento eyenzakalayo kuthi nje into ofuze sinanzele njengabantu singabantu banye kasinanzeleni ukuthi nxa kule nto enje so asifundisaneni ukubambisana ekulweni lesithethe ngoba ukukhuluma iqiniso into eyenzakalayo ekhaya ayikho mnandi izihlobo ziyafa kula mithi ezibhedlela abantwana benza ukuganga ezikolo kula matitsha yinto embi kakhulu eyenzakala esibisele emuva kakhulu njengabantu kasifunde nje ukuthi sibambane singasolani lokuthi silimukisane lapho kule ngozi khona ngoba ingozi siyazibona even abaku-CIO abaku-Army futhi bafunde ukuthi balimukise abanye babo ngoba basemsebenzini but nxa kufuze enye intiwele omunye umuntu kasifunde nithi silimukisane ezingozini ezingathi zisikhangele njengoba sibona ukuthi ihulumende le yinkukhu elinatha amaqandayo kasifundeni nje ukuthi sibambane singabambana sibe ndawonye sizawina ngoba akukho ongapheliyo ongapheli abadala bathi kuyahlola kuzaphela nakhona ukokwezampilo.
Lo-ke bekungumnumzana Josphat Mzaca Ngulube olwela ilungelo likaZulu owabaleka eZimbabwe ebesixoxa layo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Siyabonga Chris ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Balitshumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo njalo abafunyanwe sebesindile bangamatshumi phose amathathu. Abasakhulayo bezanu-PF basola umsakazo we-Studio 7 lamaphephandaba azimeleyo besithi yibo ababangela ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ebandla labo zingasuswa. Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende udlalisa isikhathi le mali ngomkhankaso welanga lokusola izijeziso zenotho kusasa ele-anti-sanctions day. Kwanele Mthwakazi abangathanda ukulalela njalo uhlelo lwethu ngokugcweleyo lingaluthola ku website yethu ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.